Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idale le Mozambique National Constitutional Court lithi ivandla le Frelimo hilo elanqoba ukukhethwa lwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho elalimele ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli.
Amalela amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesizabaleka.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Mozambique bathi abaphikisayo bavale ngqi imigwaqo kulelo lizwe.
Ubhenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozalentisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela.
Uprofeti Walter Magaya, uBenjani Mwarumwari, uThemba Mliswalo, Farai Jere basuswa kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le Mozambique Constitutional Court lithi ivandla le Frelimo hilo elanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho alalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli. Idale leli lehlise inani lamavoti eFrelimo eyanqoba ngayo ngokuyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Venancio Mondlane abakhonona ngempumela yokhetho lolu lusanda kuqhutshwa bathi bazaxoxisana ngokwethulwe yi-Constitutional Court. Amapholisa labanye abezomvikela babulala abalandeli bakamondlana abalikhulu namachumi amathathu 130 abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho lolo. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe labatshayeli bezimoto ezinkulu bathi kuyaxokozela elizweni leli okulabaphikisayo abavale imigwaqo. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele lomnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe etshayela izimoto ezinkulu owehluleka kwamanje ukusuka eMaputo esiya kwele South Africa lapho alayitsha khona impahla etshiyeneyo.
Into eyenzakalayo njengasabo batshayeli bamaloli amaloli amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesizabaleka siyaxasha kwamanye amagaraji lapho eduze nje omgwaqo lapho ku-N4.
Bathini khonapho eMaputo, bakwenzelani khonapho?
Lokhu bathi bona bekwenza bebekade befuna ukuza ama-results ukuthi ayophuma athini ama-results ayophuma ebeta bayobuya futhi kube ngabantu abayiqhubeka benza istrike ngendlela abajabulisayo bona. Kodwa-ke ngenhlanhla ngiyabona ngathi nje kunoshintsho kodwa ngathi wonke umuntu nje ojabulile kodwa sikuyazi ukuthi uhamba njani kodwa ngisabona nje isifumfumu senjabulo.
Ye, sizwa kuthiwa-ke ngokuzwa kwethu njalo lokubikwe yilaba kade bekhuluma besethula impumela yokhetho bathi ukhetho lolu lwawinwa umnumzana uDaniel Chapo weFrelimo. So-ke singazi khonapho ukuthi abaphikisayo bona bathini nxa bezobekhuluma loba nje ulimi lwabo luzima ukuthi luzwe.
Kwamanje ngisamile ngisalindile ngizwa ukuthi uhamba njani then lokho kulandelayo ukuthi ubani owinile ubani oluzile basazokhuluma then sesibona ngesimo ukuthi kuhamba njani emgoqweni kuvulekile noma baqhubeka benze istrike siba west kuvale yonke into.
Ye, akusitele ngesimo sabatshayela izimota khonapho ukuthi lethuke kanganani.
Thina singabashayeli bamatraki sithengiswe ukushiswa ematrakini ukushiselwa phakathi ematrakini ngoba bathi bazitshela ukuthi abasifuni then kwaba khona amatraki abanjiwe bawucrosa umgwaqo bavala bawathathela iy'khiye ayimina ngenhlanhla nomunye umfowethu sesizabaleka nje kodwa sisin between istrike phambili kunestrike emuva kunestrike asikwazi kuya phambili asikwazi ukubuyela emuva njengamanje sisesente lapho silinje isimo sibone ukuthi kuyohamba njani.
Kungaphi Mpofu nxa ungatshela abantu kwezethu bekuzwa sibili ukuthi usendaweni enje njalo lokuthi isimo sakhona sinjani?
Mina lapho engikhona ngisemaputo ematola next to N4 ila engqashe khona awukho kude kuyamuva mangibuye airport kodwa mangisiya phambili ngizoba ngikhona nje eborder ngisendawana bathi iMatola it's a small town
yikona bo kutule kumbe kunjani njalo ucathe endawana njalo
hayi kusathulile nje okwamanje njengoba ngila kunepolisa nje elikhuluma lami ngizocela ukuzwa lepolisa ukuthi lithini.
Umnumzana Forget Impofu ngodabuke eZimbabwe otshayela imota ezinkulu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esemaputo kwele Mozambique. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zethula injabulo exubene lokudana ngokuya ekhaya ukuyathakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
KwabeZimbabwe abaningi abasebenza kwele South Africa isibotshiwe imithwalo ukuthi abanye amabombo avela selubhekise ekhaya. Katapanye vele sebekhonale ukuyathakazelela ikhisimusi lesihlobo labangane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi lethi liphuma elangelo lesithathu esesemzini wakhe eChangwa ePlumtree.
Mina isizathu nje sokuthi ngekhaya yikuthi vele mawukhulele emakhaya wazala emakhaya la akumelanga ukhohle mawusemsebenzini kudiaspora ukuthi ikhaya likhaya kumele ukhumbule abantwana akhumbule umdendo lezo kumanje nje ngikhuluma abantwana bevele sebengiwhatsapp ubusuku le mini bethi baba ukuya nini so labo ba-excited kakhulu ukuthi ubaba uyabuya ekhaya.
Njengokwenziwa emizini yonke uthi usevele wathola umlayezo oqinileyo ovela kundodakazi yakhe uJennifer Junior uPuntshupuntshu uMuntuza emtshela ukuthi bamlinde ngabomvu.
Baba livuye ekhaya lingahlali eGoli liphathele ukudla nezicathule nezigushu lengwani yesanet intengele lamagogorosi.
Unkosazana Pamela Ncube laye uthi ulubhekise ekhaya kogodlwayo uMahlaba Ithwale loba nje kungathi lizabamunyu kakhulu leli khisimusi.
Uyanyathela ekhaya lapho isifiso yinto nje esengiyifosela manje kodwa hayi sofa umnyaka ubunzima kakhulu ubunzima yikho kungenza sibili ngize ntisa ukuthi hayi ngiyanyathela ekhaya mpela cause maybe ungavuleka mpela khona uthanda la ukulala ukhothwa izinyanya zangini.
Nkosazana Sthembinkosi Sikhosana yena uthi udane kakhulu njengoba engasoke enelise ukuyabona izihlobo ematobho ngelanga lekhisimusi.
Sizathu ukuthi niyasebenza kodwa sithi abahambileyo labasahamba basendleleni ikhisimusi enhle lomnyaka omusha obuyayo omuhle liphephe phela emgwaqweni womkhaya. Mamuntu sisizwe diniwe akapaka imoto alale.
Baningi njalo bafisa ukuya ekhaya kodwa baxa kuyisimo semali. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Viki uthi bangalahlithemba ngathi njalo ufisela imuli yakhe ikhisimusi elithukela kibo ekhaya esilobela.
Makwehlule bakithi kwehlule mina ngingu Godfrey Viki ngithi kimi lonyaka kwehlule kangikwazi ukuphumelela ukuya ekhaya. Hayi ngithi ikhisimusi enhle bantu bakithi kayibe enhle ikhisimusi ohambileyo uhambe kahle oseleyo nawe ngapha sala kahle ungazwazithola usicindezela ukuthi hayi bahambile mina ngiyehluleka awehlulekanga bakithi izikhathi azifani.
AbeZimbabwe laba bafisela abantu bonke ikhisimusi ehlabusayo babuye baxwayise njalo abahambayo besithi ukujaha akusokufika kanti njalo kwabaphuza okudakayo bathi ikusasa liyabekelwa. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kudaba olufanayo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zibuye ngobunengi lonyaka zizodlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Iningi lethi ikhisimusi lilanga okuhlangana khona izihlobo kudliwa kujatshulwa kuxoxwa indaba ezimnandi yikho nje libuye ekhaya ngoba phesheya abahlala khona ngalesi sikhathi kulamakhaza njalo kungela zihlobo. Abanye bakhala ngodubo lokusolakala kwamandla kagetsi, amanzi, lemigwaqo efileyo besithi kuphazamisa ikhefu labo. Kubika intatalizindaba ya Studio 7, uEzra Chisaspanda.
Kuyaxokozela ezindlini zendizamjina kweminye imingcele lezindlini zamabhasi okulabadabuka eZimbabwe babuye ekhaya ukuze ekholisa leli hlobo labangane ngekhefu lekhisimusi. Unkosazana Nobuhle Hadebe ohlala eLondon ebeselubhekise emagcekeni endizamjina ezamhambisa koBulawayo uthabe okumangalisayo.
Ngikhangelela ukuyadlala ikhisimusi ekhaya eZimbabwe. Sihlangane nje labangane lezihlobo kube mnandi, kudliwe nje, kujabulwe nje, kube mnandi nje. Ikhisimusi yonalena esasiyidlala nje kudala, cause we miss that, siyakukhanuka nje khonoko.
Unkosazana Nothando Dube osesendleleni esuka eBrithani siya ekhaya uthi ikhisimusi ekhaya uyithandela ukudla kwesintu.
Ngisendleleni khona lapho yokuya ekhaya, ngiyadlalela ikhisimusi khona ngoba yangapha e-UK ayikho mnandi, so ngifuna leya ekhaya. Ya lapho engizokholisa khona, ahlaba khona imbuzi, ahlabe khona inkukhu, konke nje sijabule, sidle nje zabe sisemasimini nabolude obodelele unini sako sakucina.
Omunye odlala eBrithani osethelekile koBulawayo unkosikazi Nozipho Ncube.
Ekhaya bakithi kumnandi, hayi UK le yabuyayo, hayi akula even i-family time, kodwa ke sihlale siyehosha inyama. Kuyasinatha ezimnandi, sizikholisele nje le mudli, iyazofile free lawe nje ube lokuyi social life nje labantu.
Umnumzana Zibusiso Mabuza ohlala esihlakwa leBrithani uthi isimo kuye sibi ngoba kala mali yokuya ekhaya.
Ngidecide ukuthi hhayi ukuthi umuntu azisebenzele nje siye lapha abathumezele at least bebe bona bebe le mali bedle zani ukuthi sihlambe sonke ngisekhaya. Hayi imali zangkhona ziyangena ziphuma, ndoda ziyangena ziphuma, hayi kubi kubi.
Unozala Dumisane Gumbo laye kahambanga ekhaya.
Bengilethuba sisho lokuthi ngibuye ekhaya ngizodlala ikhisimusi, kodwa ke manje ngapha emsebenzini basebesithi bani bafuna nihlale nisebenze phakathi ngayo ikhisimusi ngokwayo. Ngase ngisithi lami ukuthi bekukimi ukuthi ngivume kumbe ngale. Ngase ngisithi yekela ngivume njengoba kuvele kule somiso esinje. Ngakho-ke ngasenisithi hayi mina ngizahamba-ke ngabona kubo phambili le umnyaka ozayo.
Iningi likhala ngemgwaqo efileyo, umnumzana Nathi Owen Ndlovu uvela e-South Africa njalo sowakha umuzi ensuza.
Kuhle ekhaya, izulu linile, siyalima siyahlanyela, kodwa kulento eyi-one engidanisileyo, imigwaqo yethu ayisalungiswa asazi izolungiswa nini. Ngiphose ngawa ngemoto koBulawayo, ngihluleke ukulala ekhaya. Uma ngifika kunamanzi, akunamagesi ekhaya, kuhle kumnandi. Inkinga umgwaqo wethu uVictoria Falls ngeke uhambe ngemoto encane. Yiyo into engidanisileyo uma sisicompare laphesheya, lapho esuka khona kubomzansi e-Afrika.
Olwela kamalungelo oluntu esebenza namabandla enkolo ezijeneyo, umnumzana Qobo Mayisa uthi isimo sibe eZimbabwe okuzakwenza abantu bengakholisi kahle ikhefu lekhisimusi.
Suka kube ngani umunyu lo nyaka ngoba abantu kabalaqiniso, akulamanzi, akulamagetsi. Isifiso sami ukuthi aluba izinto lezo zingalungiswa, abantu bakhululeke baqhubeke nje ngempilo zabo, bakholise ikhefu leli elekhisimusi.
Osebenzela inhlansi yabathola abantu ezisuka kwele South Africa zisiya eZimbabwe, Air Cross Border Association Transporters, umnumzana Bongani Moyo uthi basebenzile kakhulu kuleli khefu.
Siyabonga kakhulu, abantu babuyile, babuye ngobuningi babo. Sizozama futhi ukuthi sibabisele futhi ngoJanuwari. Abadala siqakathekisa ukuthi abantu bahambe kahle, bengalahli izinto zabo, behambe ngokuthula ngepeace, bebuye emakhaya bezobona imuli zabo.
Kuduma ingoma yonke indawo, abanye ngabachadisayo, abanye banemcimbi, abanye njalo bazigitela ezindlini lemakhaya. Ezolo kuyaxokozela, kuyanathwa, kuyadliwa, imbuzi lenkukhu ziyadliwa kunye nempita yolude. Yibo umnandi bekhaya obulandwa ngabaningi abavela ngaphandle kwelizwe. Ngimela Studio 7 koBulawayo ngithi halala, Merry Christmas. Igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Korea lithi ele North Korea lilungiselela ukuhambisa amanye amabutho kwele Russia ukuyalwisana nele Ukraine. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza osekubelwe abantu abedlula amachumi amane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America sise Washington DC. Kweziphathelane leMelika, uMnumzana Joe Biden ngomvulo uxolele izibotshwa ezingamachumi amathathu lasikhombisa phakathi kwezingamachumi amane ezagwetshelwa ukufa. Izibotshwa lezi sezizahlala entolongweni okwempilo yazo zonke. Lokhu kuza sekusele amaviki ambalwa ukuthi osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump okhuthaza ukutshesiswa ngokubulawa aphathe intambo zombuso. Isinqumo lesi sisindise abantu abatholakala belamacala okubulala, kugoqela ukubulala amapholisa labebutho lalabo abatshontsha emabhanga kanye lababethengisa izidakamizwa, labanye abalamacala okubulala abalindayo lezinye iziphathamandla. Abathathu abangaxolelwanga nguDylan Roof owabulala abansundu abayisishiyagalolunye abebandla leMother Emmanuel AME Church eCharleston, eSouth Carolina, owabhubha kwimincintiswano ye-2013 Boston Marathon uJoka Shana Eve kanye loRobert Powers owadubula amalunga ebandla le-Tree of Life Synagogue ePittsburgh ngomnyaka ka-2018. Amalunga la alitshumi lanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Tim Morengai olandela ezombusazwe weleMelika.
Ukuxolela okwenziwe ngomnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hayi asikubone lokho. Baphonga ukukhomuta from his death sentence of ukugwetshelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esithize ukuthi banikwe iparo or babe eligible for paro, ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba ku-death sentence but in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane ayanceda ukuthi sebebuyela into society, yikho kuba okuncedisayo ukuphuma ma benza izinto zonalezi njengokuparticipate in ama-program eliyesikolo and izinto ezinjalo. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend enzakalayo all over the world ukuthi ama-death certificates ekhiswa, ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zonalezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani? Mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo depending ngokuthi i-sentence yangikhona yayifakelweni, yibo angangathiwa bayalezikhalazo, ngoba abantu babo they are not coming back, but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo, ukuxolelwa kwabantu abayabe bebotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli?
Ama-commutations zokuxolelwa okuyenzwa ngu-president over iminyaka edlulileyo, it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangantsha babe bancwethi. Siyabona uMnumzana Trump uthe esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zika-January. So khonapho hhayi, it's a natural thing eyenziwayo ngu-president and abanye they think it's a good thing, but abaningi bathi hhayi lokho akuraytha.
UMnumzana Tim Morengai ilandele zombusazwe leMelika ube secingweni leStudio 7 ekhonapho eMelika e-Ohio. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuyingozi ukunathisa abantwana abancane amafutha ngenjongo yokuvikela imikhuhlane egoqela esisu. Zithi akukhathalekile ukuthi amafutha la akhudunyeziwe kumbe hayi ngoba ayadala uqweqwe phezu kwamaphaphu okubangela ukuthi kube nzima ukuba umoya udlule nxa umntwana ephefumula ukuze kudinge ukuthi ahlinzwe kugeziswe okungabangela ukulahlekelwa impilo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth alulimazi amathumbu omntwana. Umama mayelegcikwane kakhulu le-HIV nxa engayenzi exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama enzymes le bile enengi. So umntwana uyabe samncane engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesine pressure yokwenza ama acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokho ama remedy angikhaya ama home remedy lawa ubungozi bawo obukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Cooking oil ukuthi sinathisa abantwana. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elo denda esehlule ukuphefumula ukuthi udendo langathama i-cooking oil abe senzela ukuthi udendo lona lwehle lwentshe luye phansi luphume ngapha nxa esesiya ngaphandle lanxa kuwukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka asinathise eqanda sinathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa njengogogo babesitsho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo enketha uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia umkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa umzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 woBulawayo ngingubathabile Masuku.
Uprofeta Walter Magaya uBenjamin Mwarwari Themba Mliswa loFarai Jere sebesuswe kukhetho lukamongameli wezifa oluzaqhutshwa ngoZibandlela. Idale leZifa Electoral Committee alivezanga ukuba basuselweni kukhetho lolu abanelaba sehlulekile ukuxhumana labo njengoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Abazancintisana kukhetho lolu nguMarshall Gore, Philip Mon Machana, Nqobile Magwizi, Martin Kweza, Twine Piri lo Makwinji Soma Piri. Kuzaqhutshwa njalo ukhetho lomsekeli kamongameli lolwamalunga eZifa Board. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele uThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakala namhlanje kutshengisa ukuthi uyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe lokuthi kwela izolo ezenguquve minjani lokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho ebivekiwe kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-4 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi wangena sivile esikolo njalo ulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba lemithetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye kodwa ngazikhangela uBenjani phela lofarajeli lapha ngani uhambanga kuhle lapha.
UBenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni kulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawukhlizisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kafarajerian obekhokhela i-PSL ngathola ukuthi bathi kulobe kulokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi faraj khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho kuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintisa.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ekoBulawayo. Okwanamhlanje sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamasikhando sacathulayo uNtwenhle yena odabuka esigabeni sakohobhodo ePlumtree.
Aphila lokho ngimampenhle isidomo ngwadabani odawa phansi plumber kovoto ukuthi ngizokuzomnyela zonke ilethi kuzophuma ngokudala futhi bangifela kakhulu abantu bakithi bezame lokho sinomnyela isisapoti ngokuqiniswa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngidlalele eSouth Africa yilapha eGoli. Inamba engitholakala kuyo ithi yona 071-029-12-04. Ngitholakala kuWhatsApp. Ingoma zitholakala online kuzonazo izitolo ezidayisa umculo online ongawokuthi zitholakala ku-YouTube kakhulu kwamanje.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngibona ukuthi abantu bangisapoti ngikhombisa uthando kungabi khona udlami ngami ngoba ingoma zami ziyakha futhi zinothando ziyakhalisa zimnandi ziyajayivisa kumnandi.
Sibonge untungameli Nkomo osipheke uhlelo lwezingoma olujabulisayo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sibonge kakhulu olivalelisayo nguJabo Kancube Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.